Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNcwabakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala abantu eZimbabwe okulaba fika phose abangamajumi ayisikhombisa 69 asebebulewe yi-COVID-19.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima.
Abantu abaningi bathi kumele bazame ngamandla wonke ukulungisa okuhluphayo elizweni kulandela ukuvinjwa kwabo ngabezomvikela. Ukuthi batshengisele emgoqweni.
Indlela yokuthi uqhutshekwe phambili ukubana abantu babambane.
Kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF loba abalandeli balo bekuphikisa lokhu besithi ngamanga.
Izifiso zabantu nje amukela iZANU-PF libandla elibambene lomongamelo yedwa.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu phose abangamajumi ayisikhombisa 69 phakathi kwabedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3659 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kulababili ababhubhe kobulawayo izolo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamajumi amabili edolobheni lakobulawayo. Elizweni lonke jikelele abedlula inkulungwane 1011 sebephephile kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakhala ngokutshiyeneyo ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isakhamuzi se-Country Park kobulawayo esingafisi ukuziveza igama ngomunye obakhala ngomkhuhlane lo.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima obukhulu sibili. Babuya abantu labana bamthatha umamalwana babebesithi abantwana bahlala khonapho bengaphumi egedini. Manje sibabona nje bephuma besima phezu kwejurahole beke bephume phandle bedlala labanye bedlala ibhora. Okulapha ekaribhaki kunzima lapha endisiza fasiphele ke lapha.
Umnumzana Robert Sibanda ohlala egogwe laye uyakhala nge-COVID-19.
Lumkhuhlane usuqonge ngendlela esabekayo, ususabalele. Ukuzivikela msakazi alisekho ithemba ekuzivikeleni ngoba lumkhuhlane ayisundawana yonke. Msakazi siyazama ukuzivikela ngokugqoka ama-mask, siyazama ukugeza, siyazama ukubana sihlale ndawonye.
UNdlovu uthi abantu babhekane lendlala ethusayo ngesikhathi limemetheka igciwane le-COVID-19.
Kubuhlungu kakhulu njengangapha egogwe. Thina abalimi sesilimile ikhotoni sahambisa ekhotho asiphiwanga lutho. Akula mali msakazi bathi sithathe igrocery. Alikho legrocery lakhona. Ungathi ubabuze ama-officers bakutshela ukuthi khona igrocery livele eHarare. Ukuthi livele eHarare ngayiphi indlela likwani asisakwazi singakwenza. Indlela yiyo sesivuthuza msakazi, indlela yiyo sesikhipha ezindlini. Siyazama ukuhlala ndawonye, siyazama ukugeza, siyazama konke ukubana sizivikele, kodwa indlala yiyo esimbi.
Omunye njalo umlaleli we-Studio 7 uthi kumele abantu banathe okungabaqinisa umzimba ngesikhathi somkhuhlane lo.
Uthatha amalemon ufake emanzini uhlanganise negarlic uboyile, kube into nje ozoyisebenzisa insuku zonke ma before ulale. Phuza igarlic yakho ehlangene nelemoni, udle ama-orange insuku zonke. Mina ke yangibamba, angisho ukuthi yiyo, kodwa ke ngike ngabanjwa yiflu. Kusukuthi khona manje nginamaviki amathathu nje ngiyekile, kodwa ngizizwa sengiqinile ngokwenza njalo nje. Ezinye izinto bakithi kufanele sizame, uhlala uzama ungathi uzobonelwa yi-government kumbe uzobonwa isibhedlela.
Uhulumende uthi kumele abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi bagcothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasosha lamapolisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye wabolombono lo umnumzana Paul Ndlovu.
Mbona ngazathi indlela yokuthi uqhutshekelwe phambili ukubana abantu babambane bengesabi, mabethi bathengisela abantu kasiphumeni ngobuningi then sikhodwe ngendaba zepolitiki, ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke lento abatshelwa ngababandla zombusazwe. But kuhlukumeza abantu weza ungumntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, ilungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19. Abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwa kusasanitizwa njengapha kobulawa weshuwa iqiniso lonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela amasanitizer, amatemperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi iphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, hheyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswane.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona yonke leminyaka abantu bona lawo abathi hey ZANU PF must fall, ZANU PF must go. Yibo ababeqakezela iZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu, abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona. Namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ihambe. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe into kunjani izikhali, sokutsho khona ukuthi konkona hayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalaseyi. Okusuka kumangaza ukuthi konkona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi kunzima lokhana kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius James Mana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayacatsha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ekutshengisela kwebezimbabwe morati kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yakuqala zinkokheli eziyizona eziyabe zibizele ukuthi kube lokutshengisela, ngoba ma kufika lelo langa nokutshengisela ziyabaluleka ziyicatsha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, kabafuna ukuthi bahambe ukuthi wengenani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade zithatha amachansi ngempilo yabantu, abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini ngandlala eHarare by that time. Saphusha sisuke emalokishini azange sibone noma inkokheli noma yesibazazabatheke kusuku zacatsha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi na sihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukungena ezitaladini sigijima kwesi sikhathi ngibona abantu akusoze kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyana soku singene ezitaladini sisenza khonokwana kodwa kungena ntoni oluphumayo. Into ezaphumayo yokuthi kona let us all not be big brothers kodwa asibeni ngabantu okutona sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawoni.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasoja. Kulokuxokozela okumangalisayo kubandla lezano PF kulandela ukumiswa umsebenzi kukaKeveria Chizema okuthiwa wabanjwa xhaka elamaphepha alotshwe okuveza ukuba abalandeli bebandla leli bafuna uretired General Constantino Chiwenga athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphephandaba ambalwa akugqela eLady Standard abika ukuthi ukumiswa umsebenzi kukaChizema owangena kubandla lezano PF lisungulwa ngomnyaka ka-1963 kuveza ukuthi kulokudonselana kwamandla phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Abalandeli bakaChiwenga kuthiwa babefisa ukusekela abantu babebefuna ukutshengisela emgwaqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okuhluphayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Patrick Chinamasa obambe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leli obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kasenelisanga njalo ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli kanye lomabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana. Sixoxe lomabutho moyo okuhlangothi lwabatsha kubandla leZNPF othi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uMnangagwa loChiwenga bayalwa.
Izifiso zabantu nje amkela iZANU-PF libandla elibambene lomongameli oyedwa uComrade uChiwenga ngumsekeli andiphakathi kwakhe nomongameli vele akula ngxabano ekhona ngabantu abasebenza kuhle. Yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoze khona.
Siyabona ke kulo mama lapha uKevera Chizema ukuthi wasexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso khona?
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla. Aso nto engayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee khona phela ezizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho okwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomnumzana lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso sibekile?
Abantu njengoba usitsho mfowethu ukuthi abantu umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni. Kodwa akukhulumile ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa njengoba njile ukuthi vekele abantu bayakhuluma abafuna ukukhuluma kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla leZANU-PF libambene baba vele u-2023 ukhetho oluzayo sesiqede ngayo sizawina sesiprepela u-2028.
Umabutho Moyo ukuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolulo Nkosazana noMthandazo Nkomazana olwela ilungelo likaZulu.
Bazogcina bebulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenzayo zilungane. Lo Nkosazana otholakele enama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla leZANU-PF?
Bagcina sebebulalana babantu sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo belifake ezikhwameni zabo hayi ukuthi banentando yabantu ekhizweni zabo abalayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe kutshoni khonoku ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe dube ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje ngoba sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kutsho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine noma bengathrethana ukuthi kuzobulawa bazodutshulwa.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ulwela ilungelo likaZulu. Sixoxelaye eseMumbai kwele India. Kusenjalo abezomvikela sebekhulile uTawanda Mjehiwa, umzukulu kaMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Live, obelensuku ezimbalwa esezandleni zamapolisa. Kungenele kudaba lolu umthethwandaba othe kumele baveze uMjehiwa okuthiwa wayejojozela abantu ukuba batshengisele ngolwesihlanu. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 503,000 kwele South Africa asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Zwelini Mkhize, umphathintambo wezempilakahle, uthi kulabantu abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 abatholakele belomkhuhlane lo izwe lokuphela. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sefika phose izigidi ezingamathumi amabili 17.9 million abantu abatholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 685,000 asebebulewe i-COVID-19. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko.
Senganamasiko
lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe lakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo Nkosazana Sikathele Nyathi umamdluli ngodaba lolu. Dala phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakhombisa ijaha. Kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijahe elingamthola, or akula jahe libonakala elingamthola. Bebekhombisela umfana, bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe naye ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejahe. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebizibika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijahe, bese beyidingela. Itshe inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ibivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa. Kutsho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilanye alithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye amba sikokumkhombisa yini.
Waphambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani udaba olunje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ukuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kule social media yabelokhu ngisenda amapicture, ngisenda amapicture, beze begcine labo bebona ukuthi hayi kutsho ukuthi ngezindlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimafika athi khawuthanda umntanami yini, like mina angakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately kuyanzayo ngimthanda umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi anithandi yini abantu ababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Ngange ngathi ngiyamthanda, yimi phela esengikhombisa umfana. Uyayibona, I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esixoxelaye umnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana inayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza kweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akusekho ukukhombisana emsakazi manje. So kuyikucela iphone number, wacela iphone number wayiphiwa usukhonjiwe kompana kuseko lokuthi ngiyakuthanda kumbe njani hayi manje sucela iphone number kona apho usukhonjiwe nje ubonti vele ukuthi imizi khona ukukhombisana into engasekho la majaha lati amajaha nje asisakhombisa isidalo ma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa ikwenzani akakwazi vele ngitsho lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi into oyaziyo ukucela iphone number kuphela so nje into ukuthi ayikukhombisana into engasekho so amantombazana nabona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele ngoba phela engahlala etalinde ukukhonjiswa akhonjiswa ngobani ibaphi lawo majakazi abakhombisa akwazi ukukhombisa ayisekho phela intombazana manje ukuthi awuzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlamvu njengasemandulo
ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba namhlanje ke besixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Mathe hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hove
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumike wobe namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokutshengisela obekumele kwenziwe ngabantu ngolwesihlalo ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo Mnashe Mtutsa owebandla lezanu PF kanye lovuka osakhulayo obetshengisela eLondon kweleBritane sizasungula luhlelo ngokuzo umbono kaMtutsa Mtutsa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho
ngiyabonga brother Mike for this opportunity engawutsho mina ukuthi ngelanga lawulele kamhlanga 31 July sibonile ukuthi aliphumelelanga ngenxa yokuthi abantu abasafuni into yokusetshenziswa okwesibili abantu balalele ilizwi likagabo likahulumende elokuthi akumelanga betholakale besemgwaqweni betholakale bebuthene khona iCovid ilokhu isiya phambili ibulala ibamba abantu
Mtutsa intsha elizweni ithi ikhathazekile kakhulu ngodaba lwenkohlakalo udaba lokuswelakala kwemisebenzi elizweni lokunye okuchiyeneyo kuyini okumele kwenzakale ukuze konke lokho okuhlupha intsha yakweZimbabwe kulungisiswe
ukuthi abantu sithi beswele imisebenzi yikho befuna ukudemonstrator ayisoqinisa abayouth kumele abe involved elizweni sekuyenziwa iland audit katesi amayouth kumele apply for iland naleyo ngaba apply for ama loan through iEmpower Bank konke lokhu kwenzakala nxa abantu belesifiso sokusebenzelana lohulumeni manje abantu bengatshona bejikijela amatshe bezondile besithi uhulumende akahambe bacina sebekhutha amathuba abefakwa ngulowo hulumende ukuthi bengabhenefitha ngawo
hayi siyabonga Mtutsa ngombono wakho zulukandaba asizweni umbono kavuka yena obetshengisela eseLondon kweleBritane
vuka ngiyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga foka baba
sikubonile phela vuka ukutshengisela kuyini okwenza ukuthi lifise ukuphuma ngobuningi benu lisiyotshengisela ngale eLondon
besitshengisela ngoba ihulumente yasekhaya yaseZimbabwe ifike beza abantu ngenxa yalokho abantu abasakwazi ukuphuma ngaphandle ukuthi bayatshengisela so thina sathi singaphandle kungcono siyahambe siyotshengisela sitshengise wonke amazwe ukuthi eyi eZimbabwe izinto azimanga kahle
sikhangela udaba lokuthi eningi labantu abaphume besiyotshengisela bangabantu abangaphandle kwelizwe ubona ngani ukutshengisela kwenye kusizile na
kuyasiza ngoba namanje sisanabantu basasifonela bayabuza ukuthi kwenzakalani kanti ekhaya singanceda ngani singasiza ngani so kusho ukuthi ilizwe vele likhathakezekile nezinto ezenzakala eZimbabwe okwamanje noma ungabheka laphayana e-social media kulabanye abantu esingabazi baseNigeria nabanye base-Europe bayasho ukuthi eyi eZimbabwe ngempela idingela ukuncedo ngoba ihulumente iyabavimbizela
mhlaka 31 sevili sesifikile ku-August kuyini okumele kwenzekale ukuze abantu abasafunayo sebethula konke lokhu abakukhalelayo
asisaqala 31 siyaqala ndoda ngoba all this time abantu besithula sisabe ukuthi ihulumente izosibulala bazosibosha cause okwamanje into engifuna ukusho ukuthi abantu kumele sibe nesibindi sokuthi silwisele uhulumente siyaphambili asibuyele emuva
hayi siyabonga vuka ngombono wakho zulukandaba sesilugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle bye bye
wankulu Mike sike sizwe ezokholo lwesiKristu
siyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyakhola libe levikelihle. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhla bengifuna sikhangele kumahubo 117 sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena, dumisa inkosi lina zizwe zonke, liyibabaze lina bantu bonke, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lobuqotho benkosi bumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bemfuna ukukhuthaza mlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihlezi ezindlini, abanye begulelwa nge-COVID-19, abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane, ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela, abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho, engxenye umsebenzi uphelile, ziningi izinto eziba yingxaka empilweni zabantu. Kodwa ke lapha bemfuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi. Ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame, kwenza ukuthi ukudangala kuphele, kwenza ukuthi umthwalo lwanonzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu. Manje uDavida lapho ukhulumisana lathi ukuthi lindumiso okubeliye kuNkulunkulu akumelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa, kodwa lapho uthi dumisani uNkulunkulu zizwe zonke, kutsho ukuthi isizwe sona ngokwaso, ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu. Njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe zidumisa abanye uThixo. Kodwa lapha-ke inkuthazo uDavida asinika yona eletha isibusiso ikuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke. Laba abakwaziyo ukucubungula iBhayibheli bathi bona li-chapter, u-chapter 117 kaSamu, uba nxa kwakubhalwe esikhangela i-version ye-King James Version, wayephakathi laphakathi kweBhayibheli. Okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuyefika kusambulelo, livesi yiye phakathi naphakathi kweBhayibheli. Manje mina bengikuthatha ngokuthi kutsho ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe. UNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis. Sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siyefike ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona u-amen ukuthi woza Nkosi masinya, amen. UJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba, yonke into isiphelile. Kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kwaNkulunkulu labantu bakhe, phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso. Manje indumiso iqakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho, phakathi kokubusiswa nguNkulunkulu, phakathi kwendubo ongene phakathi kwazo, kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu into omele ukuthi nxa uvela uvuka ekuseni ungadobha-ke amahubo, ubale nje amahubo, uyihlabele amahubo lawo, uwahlabele abe yingoma. Udinga ingoma yakho leyana oyithandayo, uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile. Khathe siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo, siba nawo amaradiyo, siba nezinto eziningi, omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma lezinto ezehlukeneyo. Ngakho uyakwazi ukuthi uvuke nje uzilalelela khonokho udumise uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, ngegama likaJesu siyakudumisa namhlanje, sikuba abazobukhulu bakho. Khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngeGibbs Dube, ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 a.m. kusasa.